kwamase Philipi sahluko sesibili. Ngakho ke uba kukhona ukukhuthaza kuKristu, uba kukhona ukukhuthaza kothando, uba kukhona ukuhlanganyela kukamoya, uba kukhona ububele lesihawu, gcwalisani ukuthokoza kwami ngokuba lanqondonye, libe lothando lunye, libe lenhliziyo nye lokuqonda kunye, lingenzi lutho ngokuba ngisana langokuziqhenya, kodwa ngokuthobeka lichaye sengathi abanye bangcono kulani, kakube yilowo nalowo angakhathaleli okwakhe yedwa, kodwa kakhathalele lokwabanye. Gawubekini lowo mqondo owawukhona kuKristu Jesu, yena owathi elesimo sikaNkulunkulu, kachongo ukuthi kuyinto yokuphangwa kulingana loNkulunkulu, kodwa wazidela, wathatha isimo senceku, waba ngumuntu, wathi esebuntwini, wazithoba, walalela uNkulunkulu kwaze kwaba sekufeni, yebo, ekufeni esiphambanweni. Ngakho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika ibizo elikhulu kulawo wonke, ukuze kuthi ebizweni likaJesu amadolo wonke aguqe, awabasezulwini, lawabasemhlabeni, lawabangaphansi komhlaba, lezindimi zonke zivume ukuthi uJesu Kristu uyiNkosi, kube ludumo lukaNkulunkulu uyise. Ngakho ke, bathandiweyo bami, njengalokho lilalela ngezikhathi zonke, kungesikho nxa ngikhona kuphela, kodwa ikakhulu nxa ngingekho, phelelisani umsebenzi wokusiliswa kwenu ngokwesaba langokuthuthumela, ngoba uNkulunkulu usebenza kini elenza ukuba lithande lisebenzele intando yakhe. Yenzani zonke izinto ngokungasoli langokungabuzi, ukuze lingasoleki, libe msulo, abantwana bakaNkulunkulu abangalasici phakathi kwesizukulwana esingaqondanga lesiphambeneyo, elikhanya phakathi kwaso njengezinkanyezi emhlabeni, libambelele ngokuqinileyo elizwini lokuphila, ukuba ngibe lokuzincoma osukwini lukaKristu ngokuthi kangigijimelanga ize, kangisebenzelanga ize, yebo, noma nginikelwa emhlatshelweni ongumnikelo wokukholwa kwenu, ngiyathokoza kanye lani lonke. Ngokunjalo ke, thokozani lani, lithokoze kanye lami. Ngiyathemba enkosini uJesu ukuthuma uTimothy kini masinyane, ukuze lami ngithokoziswe ukuzwa indaba zenu. Kangilaye omunye onjengaye, ozananzelela indaba zenu ngobuqotho, ngoba bonke bazifunela okwabo, bengafuni okukaJesu Kristu. Kodwa liyakwazi ukuthembeka kukaTimothy ukuthi usebenzile kanye lami ngenxa yevangeli njengomntwana kuyise. Ngiyathemba ke ukumthuma masinyane, nxa sengibonile ukuthi okuqondene lami kuphelela ngapi. Njalo ngiyathemba enkosini ukuthi lami ngizakuza kini masinyane. Ngibonile ukuthi kufanele ngithume kini u-Epafrodithu, umzalwane lesisebenzi lolibutho kanye lami, lesithunywa senu sokungisebenzela ekusweleni kwami, ngoba wayelilangatha lonke ekhathazekile ngoba lizwile ukuthi ubegula. Lempela wagula waphosa ukufa, kodwa uNkulunkulu wamhawukela, engahawukelanga yena yedwa, kodwa ehawukela lami ukuze ngingabi losizi phezu kolunye. Ngakho ke ngitshisekela ukumthuma, ukuze kuthi nxa selimbona futhi lithokoze, losizi lwami lunciphe. Mamukeleni enkosini ngokuthokoza konke, abanjalo ke libahloniphe, ngoba ngenxa yomsebenzi kaKristu waphose wafa edela ukusila kwakhe, ukuze aphelelise okusileleyo ekungisebenzeleni kwenu.